Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 27 kusibandlela 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Idale le High Court selisithi kumele kwenziwe ama-by-elections lapho okwaxotshwa khona amalunga ebandla likaChamisa isithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu lanxa nje linkantolo ibinqume ngolwesibili ukuthi abantu laba kumele babuyiselwe ezikhundleni zabo. Ingxabangxoza kubandla likaChamisa ngemva kokuba libhalise abantu ababili ukuthi bancintise kuzikhundla ezifanayo kukhetho lwama-by-elections kobulawayo lasemaswingo. Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sikhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu elilamashumi posi ayisikhombisa 167 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-4078 kuthi abahlatshwe esibili bangu-4018. Abahlatshwe esithathu bona bangu-2008. Inani labaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka phezu kwe-50,000 ngompalakasi laya ku-7,594. Kusinqumo esidide abanengi, inkantolo ye-High Court inqume izolo ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele yenze ukhetho lwama-by-elections ePhalamende ezigabeni eziyisithupha ezibalisa iPhumula, Nkulumane, Kampuzuma, Mbizo, Mutasa South leHarare East lanxa nje umthethwandaba munye ubunqume ngolwesibili ukuthi amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa ayesezikhundleni lezi axotshwa ngaphandle komthetho. UJustice Tawanda Chitapi nguye onqume ukuthi amalunga ebandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi Citizens Coalition for Change agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu kumele abuyiselwe ezikhundleni zawo ngoba ukuxotshiswa kwawo yi-People's Democratic Party ePhalamende isebenza le-MDC kamnumzana Douglas Monsora akukho emthethweni. IZimbabwe Electoral Commission yamukele isinqumo lesi ngolwesibili yasimemezela ukuthi akuseyi kwenziwa ama-by-elections kulezi ndawo. Ngakho ithebe kungasela sidingo sokuthi labo abafuna ukuncintisa kulezi zikhundla babhalise kumthethwandaba we-nomination court wona ohlale izolo. Kodwa omunye umahluli we-High Court uJustice Neva Katiyo unqume izolo ukuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ivule uhlelo lokubhalisa abantu laba ngoba isinqumo sokubuyisela uBiti labanye bakhe ePhalamende sesibekwe eceleni ngemva kokuphikiswa kwaso ngumamangala umnumzana Benjamin Rukanda yena ozithi uyisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party. Lanxa kunjalo igqwetha umnumzana Matshobana Ncube uthi isinqumo sayizolo siyize.
Isinqumo lesi singaba yilokho esithi thina i-MT Thunderbolt esilungwini somthetho sithi yi-Brutal Fullman. Ngokuzananzelela ukuthi izeki ibuye yakhupha isimemezelo esitshengisa ukuthi i-order leyo ithe isiphiwa izeki ilethwe izeki isivalile i-nomination court. So lawa ma-constituencies were not part of ama-constituencies obekufuza ukuthi kunominatwe khona abantu. So ke ngibona ukuthi i-decision ka-judge leyo i-decision nje abantu abangakhohlwa ngayo.
Ngamanye amazwi Ncube uthi isinqumo lesi siyize. Ubabuphulu ubiti labanye babo bazabuyela ePhalamende njengokunquma kwenkantolo ngolwesibili.
Yebo, ngibona kufuze ukuthi kube njalo ngoba phela idale livele lanquma. Njalo ungananzelela lesi sinqumo esenziwe ngujaji lo sile problem ethize emthethweni. Nxa kwenziwa i-provisional order akufuzange ukuthi ibe ne-final effect, ngoba angithi nxa unanzelela i-provisional order le ithi yona kufuze ukuthi kwenziwe ama-nominations for ama-constituencies la. Nxa kungenziwa khona lokho akusela anything confirm going forward. So ngibona zathi vele isinqumo lesi ebesingahlelwanga ngendlela eqondileyo. Ngikhangelela ukuthi bazafaka ama-appeals ophulu labotendayibidi ngesinqumo lesi ngoba hayi sivele sishekile.
Khona ungathini Ncube ngendlela udaba lwabobidi lolu oluphethwe ngayo iZimbabwe Electoral Commission, iParliamente kanye lomthethwandaba kuze kufike lamhlanje lapho esesikhona?
Embona kusenzakala yikuthi kukhona ukuxokozela kwezombangazwe, ngoba ungananzelela lo jaha onguye vele owathi yena uyenze i-recall yabo ngumuntu abathi kaso ebadalela. So kushito kukhona isandla semfene phakathi lapha xa sinanzelela. So ke izeki ngibone kwenzileyo iyenze into eqondileyo ngokungavumelani lalo muntu ukuthi la ma-constituencies akulama-vacancies. Unfortunately inkinga ekhona ukuthi iZimbabwe i-politics yakhona ibolile. Yikho phela la abantu ubone ukuthi hayi sebeqojiwe ePhalamende, kambe shuwa umuntu ovele esikaradeni angabuye uqotshe emzini wakho. Uyabona nje ukuthi kukhona ukuxhwala okuthize.
Uthi wena ophulu ubabona bebuyela emthethwandaba besiyaphikisa isinqumo lesi sokuthi ama-by-elections enziwe ngesikhathi leyo aphili ingakahluzwa, babe behamba yini eParliament?
I-aphili eyokwenzayo ukuthi iyasuspenda i-decision le enziwe ngujaji lamhlanje. So kufana lokuthi i-decision leyo kayikho wasungafakwe i-aphili. So ukusho ukuthi bona sokuze ukuthi babuyele eParliament, ngoba njengoba sokushilo ukuthi akula ma-vacancies kuma-constituencies abo, so kufuze ukuthi babuyele eParliament bayemela abantu ababakhethayo.
Umnumzana Matshobana Ncube, ligqwetha. Abasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change basele bedanile izolo ngemva kokuba leli bandla libhalise abantu ababili ukuthi bancintise ezikhundleni ezifanayo kukhetho lwamakhansila olwama-by-elections koBulawayo laseMaswingo. KoBulawayo lokhu kwenzakale kuward 9 lakuward 26. Abazancintisa kuward 9 ngumnumzana Donaldson Mabutho owayevele ngukhansila engakaxotshiswa yi-MDCT lo mnumzana Bekithemba Nyathi. Kuward 26 kona kubhalise umnumzana Norman Hlabani laye owayengukhansila walindawo kanye lo Mpumelelo Moyo. Esigabeni semathebelele North leli bandla libikwa lehluleke ukubhalisa umuntu ozancintisa kukhetho luka councilor ku ward 14 eUmgusa. Iziphathamandla ze-Citizens Coalition for Change zibikwa ziphoselana aqatha ngalezi zehlakalo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla emathebeleleni South umnumzana Ntando Ndlela utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi baza kulungisisa.
Abantu bangethuki into mhlawumbe sizayilungisa masinya masinya, ukhetho lusiyafika siyabe singelanto esithi double candidate. Kube yinto esingathi yi-human error ekulungiseni amaphepha njalo nekuncintisaneni njengoba lisazi ukuba leli bandla labantu wonke umuntu okhona ilizwe lapha ubefisa ukuthi abe part and parcel yaleli bandla elihle kangaka i-Citizens Coalition for Change. Kuyinto encane ezalungisiswa, ukhetho lusiyafika ibandla lizabe lili candidate A1 ku-constituency A1, akusoke kube lento izaluthi ngama-double candidate. So abalandeli abasekeli bebandla bangethuki. Thina lapha eMathebeni South njengebandla le-CCC i-Citizens Coalition for Change sile ujabula ukuthi sazise uZulu nabalandeli bethu wonke nje jikelele kuba hayi amakhandidethi wonke anominethwe kahle throughout Matebeni South, asizange sibele kohluleka kunomnetha amakhandidethi.
Manje lithini ngendawo esizwa kuthiwa bekulamakhandidethi amabili bencintisana bodwa?
Msakazi afehluleki, thina sobandla lokwehluleka ibandla le-CCC Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Desmond Chamisa asobandla elihlulekayo. Libandla elilama-structures ilizwe lonke nje jikelele, ikakhulu lapha eMathebeni South akula ndawo lapho esingekho khona. So akula ndawo engingathi singehluleka khona ukufilda kumbe ukufaka ama-candidates. Sikujabula ngoba ama-candidates wethu wonke asuke kundawana zonke zeMathebeni South namhlanje maphepha abeqondile. Sinokubonga njalo ukuba i-ofisi ye-ZEC ayizange isinike uhlupho, yonke into ihambe nje ngomumo, amakhandidethi wonke abajuly nominated.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South. Isikolo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sikhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kumbiko esiwethule izolo, isigodlo lesi sixwayise izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihlale ziqaphele njalo zilandele imithetho yakwele South Africa. Sikhuthazela abo abalencwadi zama-special permits ezizaphelelwa isikhathi ekupheleni kwalo nyaka ukuthi bazame ukungena kweminye imikhakha yama-permits njengokuxwayisa kukahulumende kamongameli Cyril Ramaphosa. Sithe njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhulumisana lowe-South Africa ngalolu daba. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Sesike sathi ukhuluma naye lo omele elaseZimbabwe u-ambasada lapha kwelase-South Africa esishayela nathi njengabe-African Diaspora, ukukhalaza ukuthi ubefisa ukuthi kube khona ukwabelana ngolwazi onokuthi kwenzakalani ukuze kube khona mhlawumbe indlela yokuthola ukuthi abantu bangasizakala kanjani uma bengazithola behlaselwa kumbe sebefuna ukuthi baphindele ekhaya nakho bephelelwa ngama-passport. Ngakho lo mbiko masiwubhekile thina sithi ngumbiko obufanele ukuthi ukhushwe ngu-ambasada njengomuntu owuyena othenjwe yizizalwane zaseZimbabwe lapha kwelase-South Africa, ngoba kufanele ukuthi njengohulumeni kube khona okuthile abakwenzayo ngaso sonke isikhathi ukuze bavikele izizalwane zakwelezimbabwe.
Uyini okunye uhulumende weZimbabwe angabe uyakwenza ukuthi aqede lolu hlupho?
Uhlupho lolu esibhekane lalo oluse-South Africa nakwamanye amazwe jikelele lokugcwala kwezizalwane zaseZimbabwe, akulona uhlupho olungaqedwa ngenkulumo nokuzama mhlawumbe ukuthi abantu bangaphepha ngaluphi uhlobo kwelase-South Africa. ngoba umbuzo omkhulu ngokuthi kungenxa yani izizathu zeZimbabwe zigcwele kwela South Africa njalo singathandi ukuphindela ekhaya. Lokhu yikho okufanele ukuthi uhulumeni ngabe uyakulungisa okuhambisana nezomnotho kanye nezepolitiki ezingahlalisekanga kahle ezenza ukuthi abantu bangagculiseki ngezimpilo zabo nabakutholayo. Isimo somnotho sibi kakhulu kwela seZimbabwe okufanele ukuthi ngabe uhulumeni ugxile kusona asilungise ukuze nalabo abaphumele ngaphandle bakhuthazeke ukuphindela ekhaya uma bethola bezithola bekusimo esana lesi sithola izizalo zeZimbabwe South Africa azidinga abazithandi ngaba sazifuni khona. Ngakho siqhuquzela ukuthi uhulumeni kungabi nje ukukhuluma ukwenzela ukuthi kube kufane namakha nje into engathandwa ngabantu kodwa ngaphandle kodwa ukuthi uhulumeni akalungise iyona into emqoka ekhathaza abantu okuyindaba ezepolitiki ukungakhululeki kahle kwezopolitiki kanye nezomnotho wela seZimbabwe.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi umhlangano we-United Nations Human Rights Council oqhutshwe izolo ufumane ukuthi uhulumende weZimbabwe ulokhe esilela kundaba zokuhlonipha amalungelo kaZulu. I-Chronicle ithi uZulu weGweru uselamalanga amathathu engelamanzi ngemva kokuba ikhansili yaleli dolobho icitshelwe amandla kagesi yizesa phezu kwesikwelete esingena ku-$247 million. Somu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli ngilinjani lonke kundawo nazelizwe lingabe likhona. Lo nguThulani Ndlovu wasenkayi kwesikhubukhubu ngiyajika njalo ngizophendula lubaba lobaba wetsholotsho lowugawule ngelakhanda lo wavuvuka intamo lo. Lubaba lo mna ngazi ukuthi izanu phefu imnikani. Uyawoma nje qonda uwoma wome mpela ndibona ukuthi uyawoma nje qambela umhlaba amanga ubaba lo uthi isigodlo se-America eHarare singurefu akunanto enjalo njalo lokho akusho ukuthi ama-sanctions ahamba ukuthi abaqale bakhipha ama-sanctions babazidingelayo abalungisise bona ukuthi ibutho lingayingeneli amaphoyisa ayenza umsebenzi wawo njengokuba engayenzi lokhu ubudlwangudlwangu lobu obenzekalayo bukamnangagwa la yena lo ugawulelo ngoba into abayenzayo ayikho right yikuncindezela abantu. Hambani lina lilungisise amalungelo abantu khonapho likhiphe yonke inyakanyaka le liyifakayo kakhulu wena gawule wena.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Hayi, siyazizwa mpeli izindaba, siyazizwa izindaba. Thina njengoba ethi party taker ingeneli lolu khetho, hayi, yaye sizihlupha ukuyavota. Ngeke sizihluphe phela ukuyavota, wemthwakazi Republic Party ibandla labantu, ibandla lemathebhele lendi, lithi hayi alingeneli ukhetho. Hayi, ngeke siyevota. Ngeke sivote mpela nyani nje emthwakazi. Abavote bona khona ngale Harare, emashona lendi, bona bi hayi, thina ngapha kumthwakazi, hayi. Sizavota next year 2023 ibandla lemthwakazi Republic Party selingenele ama-election ibandla labantu ibandla lemathebheleleni. Ibandla lemthwakazi Republic Party alibandlulile ibantu. Wonke umuntu osemathebheleleni eda ivenda, itonga, wonke umhlobo osemathebheleleni wonke nje obalwa kumthwakazi. Asilibandlulile ibantu bakithi. Buyani ekhaya kumthwakazi Republic Party. Liphume kubo-MDC labo ZANU-PF labo-MDC TA kamakhuphe leyo. Yephumani liyobo amabandla laso mabandla right. Aso mabandla angalilethela imithuthuko, aso mabandla alande ukuzolinceda nje abantu bakomthwakazi, alande ukuzoliphuca konke lokho elilakho. Ngelani ekhaya kumthwakazi Republic Party, ngelani ekhaya.
Seven enyakeni emusha ka-2022 linjani basakazi bami labalaleli abahle? Khona apho isihlaziya khona ngezepolitiki ezenzakala kwelakithi eZimbabwe. ngiqale lapha na kuba ugawule lapha kuba ugawule othika baqale bekhipha ama sanctions hayi mina baba ugawule uyangidida kakhulu impela ukuthi kathi ukuthi ama sanctions lawa afakwayo yiwa yenza ukuthi bona behluku esihlukumele singabantu bezimbabwe sesihlela ama sanctions lawa khona kathi ama sanctions lawa ngoba afakelwe ukuthi ibona yibo abahlukumeza thina la yabaqala ukubavuse kahle abantu uza ama sanctions ethithu nje ilula nje lento baba ugawula ukuthi abantu nje baphathele kuhle azasuswa ama sanctions ya iground yonke yokuvota kayivumele ukuthi free to everybody. Eh kungabi lecele lithathwayo kungabi labantu abasupportwayo wonke umuntu kulingane abasathela aphuma babo gawule ize lapha ku FDCT yithi ubaba umakhuphe nobunzora hayi into le abayenzayo le hayi bahlukubeza nje kusobala vele ukuthi bona they are not about ukuthi be repatriate Zimbabwe from Zone TF bona nje into efuna ukuphatha nje babhizile laba abantu bakazi ukuthi bacabanga kanjani bazamani uyazi hayi kubuhlungu alabe ngithi mbeko lapho yabonga inkosi Phuzile.
Sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi bestudio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi ngithemba abantu bayaphila kuwonke amagumbi amane omhlaba njengoba nje siqalile singene kolunyaka omtsha nje u-2022. Ye bakithi akho nto etheni bantu engizayiphawula khona lapha. Yize nje sekuyisikhathi mani sikuyisikhathi singangeni lapha emsakazweni wethu lapha akungeneki bakithi ye so ke ngizathanda nje ukuphawula nje into encane nje hhayi enkulu bakithi angazi ukuthi into esizayithini yona le yayizwe isikhulumeli isekela sikhulumeli seqembu lezano PF uBelieve Gawule bekhuluma lapha kuthiwa khona mabafake imibono yabo bona batho bakhulumele izano shem bathatha amachansi laba bantu uBelieve Gawule nochuma izano abayazi they don't know izano.
Mpingelele ku-Studio 7 linjani lonke ayisiphilile banjani abantu ekhaya mpingelele abadala bakithi ekhaya endaweni yakumasindi laphana komuke esigabeni mpingelele ubaba wami Abel Kube mpingelele inkosikazi wami uPatricia Mlalazi yena abanye bonke abangagithi khona laphana esigabeni ya saze sahlala emazweni singazimiselanga ukuhlala ilizwe lakithi saliyekela ngesikhathi uma iziprofos very late ebantwini labuyakela selihlala ezandleni ezirong which means ekwayenza ukuthi abafowethu nabobhude nabobaba ababehambe bayalola ilizwe baphinde futhi babaleke babuye e-South Africa. Ngakho-ke khona manje sebese-South Africa ayikho into ababengasayiyenza ngaloo nto abahlala ekhaya babengarekruitha abantu mhlawumbe belwisane ne-government noma ngama-mass action kwakuzobe ku-right but basuka basabaleka sonke sabuya emazweni futhi sigcwele emazweni futhi sesidinga nje kokudla so noma abazali bethu bekhona singabayekelela indlala kambe sithi ngoba bangamazani siyaphinda futhi siyabanikeza ukudla bakithi ngokuba yithi esavela saliyekela ngesikhathi uma libuya sasifanele futhi sihle sibone ukuthi no lapha sesihambe erongo side sokufanele ukuthi leli lizwe siliphathe ngale ndlela naye sinegugrawundi naye abuyadlale yayindima futhi yaxotsha kakhulu abantu ezweni lasemathebelelini ya babuya bazohlala e-South Africa abantu napha abazihlayele bayasebenza akhohliwe ukuthi ke sake salilwela leli lizwe kodwa kubuhlungu uhlala egangeni ungagezi nethwa izulu kuyala wena unganethwa izulu nje just 2 minutes sobuya lapho uyatshintsha what about umuntu owayenethwa izulu engatshintshi ahlale izulu nethi liviki lonke lokhu emanzi enjalo mbonge hlobo zami saze sahlupheka singabantu basezimbabwe bakithi sisegangeni umvundla okhulumanya
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izulu lesikhukhula u-cyclone Ana libulale abantu abangamashumi amathathu lane 34 eMadagascar, ababili kwele Mozambique kanye labane kwele Malawi. Umsakazo munye uthi kulokufuthelana phakathi kwamazwe angentshonalanga lebutho lasemali eligenqule uhulumende owakhethwa nguZulu. Singene kudaba lweMelika. Omunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court uJustice Stephen Breyer usetshiya umsebenzi. UBreyer uleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalombili lantathu 83. Ungomunye wabahluleli balinkantolo abeyamele kuhlangothi lwamaDemocrats. Abeyamele kumaRepublicans bona bayisithupha. Okuyinto esolwa ngabanye abathi uMongameli Joe Biden kumele engeze abahluleli balinkantolo ngokukhetha abanye abaseceleni lamademokrasi ngoba iSupreme Court isiyamele kakhulu kumaRepublicans. Ukuthiya kukaBreyer umsebenzi kupha uMongameli Biden ithuba lokugcwalisa isithembiso asenza ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye esokuthi uzakhetha owesifazana wakuqala embalini yeMelika ukuba ngumahluleli weSupreme Court. UBreyer wangena esikhundleni lesi ngo-1994 ngemva kokukhethwa ngumongameli Bill Clinton oyebandla lamademocrats. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye kulithuba elihle kakhulu kubaba uBiden ukuthi agcwalise isithembiso sakhe ngokufaka umama owesifazana ongumuntu omnyama eSupreme Court. Kuzaba yinto enhle kakhulu ezathandeka ebantwini abansundu ngo-2022 njengoba kuvotwa kunje lango-2024. Kuzamsiza khona lokhiyana kungalokunye ukuthi akugcwalise, kodwa lokho kusemandleni akho ukuthi akwenze. Ngakho kuqakathekile ukuthi akwenze, kuyinto edingakala kakhulu 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 ngokuba omama bamvotele kakhulu, omama abesifazana bamnyama bamvotele kakhulu uBiden kuwona le umnyaka odlulileyo nje eza kuba ngopresident. Kusuke ivote likhulu kakhulu kwabesifazana bamnyama limncedisile. Ngakho ke kumele alibonge lelo voti ngokugcwalisa isithembiso sakhe sokufaka abamnyama abansundu omama esihlalweni sokuba ngumahluli weSupreme Court.
Alubana uBiden ethe wavuselela umnakano wokwengeza abahluleli balinkantolo, umbona ephumelela yini kulokho?
Akulula kakhulu ukuthi aphumelele umnumzana uBiden ukuthi angezelele amajaji abehluleli beSupreme Court ukuthi babe banengula lokhu, kodwa kuyinto abantu ikakhulu amademocrats ayikhuthalele kakhulu njengoba nje ulinganisa ukuthi sekugcwele ama-Republican. Kanti ke into ezalamula eMelika yokuthi indlela yokukhethwa kwe-court kusuka phezulu iSupreme Court wehluzwe efika phansi ikhitshwe kwezepolitiki, ingabi ingxenye yomkhankaso yepolitiki kodwa isuswe kulokho yenziwe ngendlela ezimeleyo ukuze lamajaji ahlale engazimeleyo. Hayi lokho sokusiba yikuthi amajaji lawa abe ngama-political activists awe-party kumba acabanga ngendlela yebandla elithile, kakuhlanga lokho.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Idale le-High Court selisithi kumele kwenziwe ama-by-elections lapho okwaxotshwa khona amalunga ebandla likaChamisa isithupha agoqela uTendai Biti lokuchachaphulu, lanxanje linkantolo ibinqume ngolwesibili ukuthi abantu laba kumele babuyele ephalamende ngoba baxotshwa ngaphandle komthetho. Ingxabangxoza kubandla likaChamisa eCitizens Coalition for Change ngemva kokuba libhalise abantu ababili ukuthi bancintise ezikhundleni ezifanayo kukhetho lwama-by-elections koBulawayo laseMaswingo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.